sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 kumpandula 2022 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
isibuyile yalingana lale ama private operators osokuthengisa ukuthi uzukho akasenzi imisebenzi owayekhayele ukulanda ukuzokwenza okwenza ukuthi transport belula, kodwa usefana laleyo problem abesithi bazama ukuyilungisa.
Uzulu usesole kakhulu inkampani yezukho ngokukhweza impadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo.
Apa eSouth Africa kunamapolisa, kunabantu ba Home Affairs who are employed abaqashelwe lonto ba they must come and check into ezinjalo. So akwazeki kuba mthetho mangubani osesiqatweni kuthiwe lo muntu lowo makeze azokwenza lonto le.
Abebandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF benelise ukuvulela abakwamanye amazwe ukuthi belantshwe eclinic ye Hillbrow namuhla ngemva kokwenqatshelwa kwabo ngabe Operation Dudula. I-United Nations isikhuthaze uhulumende ukuthi alungisise udaba lwegugurawundi. Umantshi wakobulawayo wale ukukhulula usiqokoqela Mphoko yena obotshelwe icala lokudlwengula umzukulu wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu sesole inkampani kahulumende izubukho ngokukhuphula impadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo. Abanengi bathi lokhu sokwengeze ubunzima abavele bebhekane labo ngenxa yokubhidlika komnotho. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ubulawayo ukhala ngokuthi uhulumende usesenza khona lokhu ayekusola kwabezimota lamabhasi ayevele ezisebenzela ezimele engasebenzi ephansi kwezubukho. Ilunga lenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Benny Moyo, uthi izakhamizi sezihamba nzima ngempela.
Thina njengezakhamuzi silokwethuka-ke ngokuqansa kwezubukho. Ukukhwela kwezubukho akusela mehluko phakathi kwe-public transport ekahulumende lale emshikashika, kugcine kufanana. Kodwa-ke thina sazi ukuthi uhulumende lo mlando ukuthi e-provide izakhamuzi eziya emsebenzini nge-transport ekhwelekayo, ejiphileyo, abantu abayenelisayo.
Umkhokheli wenhlanganiso yezifundi eZimbabwe National Students Union, umnumzana Benoni Ncube, uvumelane lomoyo ethi lokhu kuzakwengeza indleko yezifundi zemakolitshini labemfundo yaphansi ekuvulweni kwezikolo ngeviki ezayo.
Wathena uleta ngokuthi imali yakhona yena enye uzabe eyikhava njengohulumende okusokusithina sabe sesibhadala encane intengo ye-transport.
Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, ethi iholo labo seliyaphelela endleleni.
Ukukhuphuka kwentengo yekazubukho kulombandela omubi ikakhulu kusebenzi mhlawumbe sithe zikahulumende bese sibheka kakhulu kubabalisi. Ngithanda ukuthi nxa sikhangela indaba zokukhuphuka kwentengo sikhuphuke izinga okukhuphuke ngalo bese sibuya sikhangela ukuthi laba abaholayo kuvele lokho ekume khonapho lokho okukhona okwakuqala empilweni okumele sikunanzelele ukuthi RTGS mhlawumbe ngithi bond.
Izisebenzi zezupho lazo zikhala ezimathonsi lozulu zisithi sezilenyanga ezimbili zingaholi. Isisebenzi sezupho umnumzana Methuseli Nyoni uthi isinqumo sokukhuphula imbadalo sithethwe kungacatshangwanga ngobunzima obuthwalisa uzulu.
Njengezisebenzi ezisebenza ngaphansi kwekampani kazupho, hayi sithwele nzima, siyakhala sibili. Sibe sikhalela uhulumende ukuthi ake ngenele sibili, sesile 2 months singaholi. So hhayi kathesi asisakwazi ukuthi siyenza njani, ngoba heyi sesikwelede kwazwakala, sikweleda lapho ukuthi engxenye imali izabuya, kodwa heyi xa usebenza ungaholi for 2 months kunzima. Kathesi izikolo ziyavulwa, so abantwana babefuna ukugada lesi sikolo, so imali zakho yasiyasithathanga, sasithathanga phi. And kuyabe kufunakala ukuthi ubhadale, ngoba kuzukhuphela kula sikwerede ukuthi abantwana ukuthi bazahamba ngesikwerede.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi leli nyathelo lizadala inhlupho kuZulu, ngoba lizabangela ukuqansa kwentengo yezinye izinto.
Abaningi akade begada bazakwehlule ukugada, bahambe nezinyawo, babanje inkunzi, batshaywa ngabantu, batshaywa izigebengu. Kanti-ke leyo madlana akade beyithola abantu isizamele iqathwe iye ekugadeni izimota. Singakhohlwa ukuthi abantu imali abayiholayo kayikhwelanga, lokhu isemuva. Ngakho-ke eningi yayo kumbe lonke iholo liselizaphelele ekugadeni uzupho. Kayikho impilo enhle ebantwini abaphila ngaleyo ndlela xa ngabe imali yabo yonke isiphelela ku-transport.
Izikolo ziyavulwa kuviki ezayo, abafundi abagadayo balakho ukuhlangana lonzima ekuhambeni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abebandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF benelise ukuvulela abakwamanye amazwe ukuthi belatshwe ekliniki yeHillbrow namuhla ngemva kokwenqatshelwa kwabo ngamalunga enhlanganiso yeOperation Dudula, yona ethi abokuza kumele baxotshwe kulelo lizwe. UThuso Khumalo uyalandisa.
Afike ngasadlanga nkotshana amalunga ebandla le-Economic Freedom Fighters, EFF, ezovulela abakwamanye amazwe ukuthi bangene e-Hillbrow Clinic nxa befuna kwelatshwa. Umgcinhlalo webandla le-EFF eJohannesburg, umnumzana Aviwe Mdaniso, usole kakhulu kunatshelwa kwabakwamanye amazwe ukungena kulesi sibhedlela, wathi yinto abangasoke bayivumela iqhubeke isizakala.
Apha eSouth Africa kunamapolisa, kunabantu ba-Home Affairs who are employed, abaqashelwe loo nto uba they must come and check into ezinjalo. So akwazeki ukuba kuthethwe uba ngubani osesitratweni kuthiwe lo mntu lowo makeze azokwenza loo nto leyo, because lo mntu akaqashelwanga loo nto futhi akaqeqeshelwanga uba akwazi ukwenza loo nto leyo. So sina sihla ne-FF sithi izibhedlela zonke mazivuleke.
Kodwa ke labe Operation Dudula bafike besidlamalahle besithi akekho oyelinye ilizwe ozavunyelwa ukungena kuleyo klinika. Umgcinhlalo wenhlanganiso ye-Operation Dudula eJohannesburg, umnumzana Siphiwe Shabangu, uthi abalandaba loba umuntu lencwadi esemthethweni emvumela ukuba kwele South Africa kumbe hatshi, abasafuni kuminywa ngabantu bokuza ezibhedlela zona esezithwele nzima ngokwandelwa ngabantu. Esibhedlela seKalafong ePretoria, amalunga e-EFF la-Operation Dudula abambane ngezandla kuba ngabantu bokuza. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Emmanuel Gift Banda utshele Studio 7 ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe bakhathazeke kakhulu ngokwenqatshelwa ukungena isibhedlela lenzondo okukhanya ibhekiswe kuzalwane zakwamanye amazwe.
Bekungamelanga ukuthi sigcine sifika kulesi sigaba, ngoba i-leadership yethu across the continent, SADC, United Nations, i-AU bathumele ukuthi kube siyakhuluma yakulungisa konke lokho.
Umphathintambo ogatsha lwezempila kahle umnumzana Joe Phahla wethekelele isibhedlela seKalafong wathi uhulumende akavumelani ngitsho nakancane ngokuphazanyiswa kwenhlelo zesibhedlela. Ukwenqatshelwa kwezalwane zakwamanye amazwe okungena ezibhedlela kuqale ngemva kwenkulumo yokhokhela ezempila kahle esabelweni seLimpopo unkosikazi Poppy Ramathuba ophume kumabonakude ekhahlameza isigulane esidabuka eZimbabwe ebesizodinga ukwelatshwa kwele South Africa. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla wale ukukhulula usiqokoqela Mphoko, indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe, umnumzana Phelekezela Mphoko. Usiqokoqela ubecele ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibheyili kulandela ukubotshwa kwakhe izolo. Setheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lambili 12. U-Ezra Chisaspanda usipha lolu daba.
Umthuthisi u-Acumen Cooper utshele umthethwandaba ukuba Umphoko wadlwengula umzukulu wakhe kusukela ngontulikazi kusiyafika ke uNcwabakazi lonyaka. UCooper uthe Umphoko wetheswa elinye njalo icala elokuthi wabaleke enkambeni amapholisa e-Hillside Police Station kobulawayo ngolwesibili kulandela ukubizwa kwakhe ngamapholisa. Unina umntwana ulandisa ngesehlakalo sakhona.
Sahamba eplotini kobabomncane Umphoko and then uma basibe si-advise ukuthi sihambise umntwana e-checkwa. Ngoba ubhuti wami wa-acta ngenye indlela uma ngifika wambuza ukuthi mbanonike i-approval ukuthi ngibuye endlini yakhe ngingamtshelanga. Waye ngisike eGoli vele ngingamtshelanga ukuthi ngiyabuya. And then wasesithi kimi ngiyam-ambusha, waye ngim-ambusha vele wayenza nje isini yokuthi ngagcina siba suspicious. Nga-check umntwana ntambama ngithela ukuthi ithenti lomntwana ligcwele igazi. And then imali gcwele igazi aya e-UBH kuyachekhwa umntwana sathola idoktor sithi umntwana udlwenguliwe many times vele. Sambuza umntwana nodokotela umntwana waqala eyala wathi yena ngcono ahambe ejele umntwana. So after sesiphuma ngithi hayi ngizokuthiya emaphoyiseni akula problem. Umntwana wathi hayi mama ngcono ngikhulume sibiza udokotela. Udokotela wasekhuluma ukuthi hayi umalume wathi ngingakhuluma uzombulala vele ngingakhulumi nguyongigcinileyo ongenzela everything.
Unkosikazi Gugulethu Mphoko, unkosikazi kaSiqoqela, uKhalezi Madozi umkakhe valelwa entolongweni.
Kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi into leyi it's been proven by the medical report ukuthi akayenzanga. Kodwa now, because there are other forces that are pushing ukuthi avalelwe, at the end of the day, we have to trust ukuthi ama investigations le system above all uNkulunkulu take control ukuthi kucace ngoba clearly ama statements abhaliwe ngama ngumama lo mntwana le medical report namanzi lamafutha akuhlangana.
Amazwi kaGugu wathuzelwa ngunina omncane kaSiqoqoqela uNkosazana Nasiqobisile Sibanda uthi Umphoko kalacala inzondo nje eyenzakalayo.
Hayi, indaba leyi sizwisa ubuhlungu kakhulu. Sizwisa ubuhlungu ngoba kuyakhanya nje ukuthi yinto nje efrenweyo by someone olama-agenda zakhe that we don't know. I think umthetho kumele uthathe istep according to amaphepha. Amwaphepha azikhulumele ukuthi akula lutho olukhona. Ungakhangela i-medical report, ukhangela ama-statement, ama-complainants, akuhambelani.
Umantshi uMark Dzira uthe Umphoko ucatshangelwa ukuba wadlwengula umzukulu wakhe kathathu. Ulakho ukubaleka engavunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail njengoba wakwabaleka. Kodwa-ke iqoda likaMphoko umnumzana Thabekhulu Dube uthi sephanyeka udaba lolu ku-High Court ukuyacela ukuba Umphoko aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso se-bail.
Umthetho is simple. Kumele silandele i-procedure, i-third schedule offense, i-rap. So sesizamile i-consent, basiyalele i-consent because of kunokuthiwa wazama ukubaleka. So the only avenue sisele ukuthi si-applyele i-bail from the High Court esezibuzama kade sikwenza amaphepha ngkhona ukuthi siyethola ibail ehigh court.
Umnumzana Sigqoqela Mphoko usevalelwe ejele yaseKami njalo ukhalelwe ukuphenduka emthethweni taba ngemva kwamaviki amabili mhla ka 15 Mpandula. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isikhuthaze abantu ukuthi beqhubeke bebhalisela ukuvota esigabeni ezithiyeneyo zelizwe kanye lakumibuthano efana lo eZimbabwe Agricultural Show wona osaqhubeka. Ithi njalo asebabhalisayo kumele bahlole imininingwane yabo njalo belungise lapho okungaba konakale khona. Usthamekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla esibona ngezokhetho kubandla leTRC unkosikazi Ellen Shiriyedenga.
Njengebandla siyayibona imisebenzi eyenza yizekhi ukukhuthaza izizwalane zaseZimbabwe ukuthi ziyehlola amagama abo kuvoters roll njalo lokulungisiswa ngabe kuphambanisekile kustendi sabo eseagricultural show eZimbabwe. Siyabona imisebenzi leyo kodwa nje njengebandla sithi hayi uhambo lolu lusalude kakhulu nxa sikhangela ukuthi balutshwane abantu baseZimbabwe abazafinyelela ku agricultural show yona leyi ikakhulu abanye abahlala kwezigabeni ezingaphandle kweHarare njalo sikhangela ivila laba baseHarare ukuthi indleko yokungena kwagricultural show gayisoze abasoze beyenelisa abantu abaningi. So yikho nje siyakhuthaza izeku ukuthi uhlelo lolo lokhuthaza abantu kaluhambe ezigabeni zonke ezelizweni lakumahodi wonke elizweni bekhuthaza abantu njalo kube lenye ivoter registration blitz lapha izek izahamba ezigabeni zonke kuma ward wonke iregistisa abantu ukuthi bevote ngoba siyazi ukuthi uhlelo lona lokuregister ukuvota lusasekhona kodwa inkinga yekuthi kukhatshana abantu sokumele behambe imimango emide kwezinye indawo bahamba ama 100 kilometers ukuyabhalisa ukuvota. Yikho nje sikhuthaza izek ukuthi kayifika yenze enye voter registration blitz ilanda abantu ezigabeni lapha abahlala khona ibabhalise ukuvota.
Unkosikazi Ellen Shiriyedenga ubona ngokuqhutshwa kokhetho kubandla leTRC. Ikomiti ye-United Nations ebona ngokulwisana lodubo lokubandlululwa kwabantu ngemihlobo, i-UN Committee on Elimination of Racial Discrimination, ithi iphatheke kabi ngokufuthelana okulokhe kukhona eZimbabwe phezu kodaba lokubulawa kwenkulungwane zabantu esigabeni se-Midlands leMathebeleland nguhulumende ngesikhathi segugurawundi. Le komiti yethulela umbiko ngemva komhlangano oqhutshelwe eGeneva kweleSwitzerland ngeviki edluleyo lapho kwaphathwa khona lolu daba. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi watshela lomhlangano ukuthi akula muntu ozabotshelwa icala legugurawundi ngoba bonke abadala amacala baxolelwa ngowayengumongameli uRobert Mugabe. Kodwa i-UN ithi ikhathazekile ngokuhlukuluzwa lokuvinjwa kwabantu ngamapholisa nxa bethe babuthana bekhulumisana ngalolu daba kumbe bekhumbula labo ababulawayo. Inhlanganiso ye-ibheju likaZulu isike yavinjwa ngamapholisa ukwenza imihlangano ngalolu daba kanti lamabhakane eke yawafaka eMidlands laseBalagwe ikhumbula ababulawayo lazo zathi lawo adilizwa. I-UN ikhuthaze uhulumende weZANU-PF ukuthi avumele abantu bakhulume ngalolu daba kuthi i-Peace and Reconciliation Commission layo iqhube inhlelo zokukhumisana umlotha kuvezwe iqiniso ngegugurawundi. Sixoxe lo kansila webandla le-CCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Kuyadanisa ukuthi ngemva kweminyaka leyi uhulumende wezanu-PF wabulala abantu ngesikhathi sombhuqazwe seGugulawundi. Lakathesi iqiniso kalikaveli, njalo abayenza lokhu behamba bekhululekile, abanye sebaze bafa umgabe sekusela abanye umnankagwa labochiwenga. Kuyinto edanisayo kakhulu, njalo lokuthi abantu kabavunyelwa ukuthi bakhumbule izihlobo zabo ezabulawayo ngesikhathi lesi. Siyananzelela ukuthi ibhiji likaZulu lalikhumbule-ke kathi lesi sabula ngaso abantu, siyakhe-ke ibhakani-ke lokukhumbula labo bantu ebhalagwa lakwezindawo ezijiyeneyo. Kodwa uhulumente wezanu-PF ahambe ayedilisa, bangathi bayenza umhlangano ukukhumbula lolu suku, amapholisa abatshaye kudilizwe le mhlangano. Kuyinto edanisayo kakhulu. I-United Nations nxa layo-ke committee sekubonile ukuthi okwenziwa ezanu-PF akuqondanga, sokuyisikhathi sokuthi ingenele United Nations ibone ukuthi abantu bathola iclosure odaba leGugulawundi. Abantu abayiba bakubangela khona lokho iGugulawundi bayabotshwa, bahanjiswa emthethweni, kube yindaba esetshenziswayo ifike emaphethelweni ayo, ngoba yindaba ebuhlungu kakhulu. Abantwana bahlupheka, batholanga izithupha ngoba abazali babo bengekho, babulawa bebatshiya bebancane. Kuyinto edanisa kakhulu. Uhulumende kumele-ke angenele-ke abone ukuthi labo bantwana bathola izincwadi ezifunakalayo, kanti laba babangela khona lokho bahanjiswe engalweni yomthetho, umthetho uthathe indawo yawo.
Uhulumende kaMnangagwa, kukhona yini esingabona ekwenza ngendlela ehlukileyo elandela izixwayiso ze-United Nations?
United Nations kumele iqinise fawunya ophansi indaba leyilungisiso, ngoba uhulumende ka-Emerson Mnangagwa lezanu-PF singamboni ethatha inyathelo elungisisa udaba lolu. Sikhumbule phela ukuthi uhulumende kaMnangagwa yibo ngesilungu esingathi ama-perpetrators, yibo phela abakhokhela lowo mbhuqazo kubulawa abantu. Yikho ukuthi sithi bona ibazalungisisa lolu daba, kubhadalwe labo bantu ababulawele izihlobo, kubotshwe labo bantu ababulalayo, soze sikubone kusenzakala, ngoba phela yibo abakwenzayo uMnangagwa lezanu-PF.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukansila we-CCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule.
Udaba lweGugulawundi Gomori udaba sibili olukhona sibili, kodwa-ke ekhona ukuthi umongameli welizwe upresident Emmerson Mnangagwa kube nendlela yokulungisisa ezinye izinto ezawonakalayo ngesikhathi ezabangelwa kumo uGugulawundi. Ikakhulu ngakutshela nje ukuthi okokuqala, for the first time ihulumende kaMnangagwa sithathi se abantu amabhetibhethi bonke, kungakhathalekile ukuthi ngubani okade vele ngalabani. Indaba yokuthi abantu bonabo abanye bakhona baboqelwayo ibona babengalabazali ababangelwa yimumo weGugulawundi. UMnangagwa ngazange aluvale udaba lweGugulawundi, kodwa njalo kaluphelanga udaba lweGugulawundi lisakhangelwa, lisezandleni zezindlula. Sikhuluma sinje kulento ezenziwayo ukuthi izindlela nazo zifinyelele kwizigaba, ngumva amakomiti azo zifinyelele ebantwini, zizwe ukuthi abantu bonabo abayibo abawonakaleloyo kuma-readings analawo ayemathebelelenti, futhi bona bathini ngodaba lolu lithunywa ngohulumende.
I-United Nations ithi abantu kumele bavunyelwe ukuhlangana bekhulumisana ngalolu daba, njalo bekhumbula labo ababulawa ngesikhathi seGugulawundi bengahlukuluzwa nguhulumende lamapholisa, okuyinto esesike sabona isenzakala kwabanye abagoqela abenhlanganiso ye-ibheji likaZulu. Uthini ngalokho?
Imizamo yokuchazela lolu daba Nkomo ivele yona imihle yonke ayibuye, kodwa ayize kubo lobukhokheli bomdabu. Abantu abalembono yabo etshiyeneyo laloko kwenziwayo abayikhulume kuwona la makomiti azabunjwayo iy'nkokheli zomdabu ukuthi hhayi, lapha thina njengabantu sithike sawonakalelwayo sifuna ubani into le ikhokhelwe, kube lakubani phakathi, kube lakubani phakathi, kube lakubani phakathi. Ngibona ngathi akula nto engahlupha laphana. UMnangagwa umlalelayo, uPresident olahle elalelayo, umongameli welizwe uPresident Mnangagwa ungumuntu laye ozifisayo ukuthi yikho olu daba lolu elubamba olwabonakala ngesikhathi sikamgabo umgabo walutshiya nalaphanilungini. Njalo ama-inhlanganiso zawobhiji likaZulu iy'nhlanganiso ezilalapha eziyame khona, labana abantu bancedisa i-opposition zonke isikhathi, nangibona ukusebenza kwabo.
umnumzana Pilif Kaule lilunga lezanu PF. I-United Nations ikhuthaze lemelika lona ukuthi lichiyane lokuhlukuluza abantu abansundu ikakhulu behlukuluzwa ngamapholisa amhlophe. Uzulu weZimbabwe ohlala kwele South Africa ulokhe ekhala ngokukhahlanyezwa. UGibbs Dube uxoxelo mnumzana Timothy Ncube umkhokheli webandla leZimbabwe African National Congress kanye lomnumzana Joseph Chuma owezano PF. Uncube usungula lingxoxo.
Hayi, ukulwa elizweni labantu Mr. Gibb usebesigcine iminyaka eminingi engaka angeke kusize ngalutho. Inkalakatha noma kunzima kangakanani la eMzansi i-perseverance ukubekezela akubekezelwe nje. I'm sure njengoba kulesiphithiphithi singaka amso labadala labo babhekile ngiyethemba ukuthi into yoshoshilungiswe because uma sithi siyabheka thina everything is just getting out of hand ngapha ngabomthetho ngapha ngama vigilant groups so amaZimbabweans okwamanje basenkingeni kakhulu bayafuthelana angifuni ukukamba amanga
ye sibuye kwegolide soke abantu balwe khona ngale kumbe babuye ekhaya
sokufuze ukuthi ukomplimentwane wonke umuntu akomplimentane sonke sakheni ngike ngakhuluma kwenye iforum ngisithi bona ama-fundamentals okuthi umkhono uvuke maningi kodwa mina ngihlala ngiwasummarize abe mathathu ngihlala sithi i-availability of water, availability of electricity and i-availability of food transport infrastructure, be it roads, rail kumbe air are so fundamental ukuthi umkhono unjani uvuke noma uthi nxa kulo muntu ofuna uinvestor ukhangela izinto zona lezi ezintathu kakhulu xa zilungile lezi zinto ezintathu kuba lula afake imali yakhe ngoba uyabe kwazi ukubona kuyabe kule efficiency in return of investment. So uhulumende kathesi lo uyenza khonokho khonokho sibili okumele ngabe kwaqala ukwenziwa kudala khangela amadama akhiwa khangela i-electricity improvement yenziwa imigwaqo iyalungiswa. So konke lokwana yizinto ezayo ukuthi umkhono uqala ukuvuka. Pho-ke into esifunakala manje ukuthi wona ku-politics ngale. Singayizinto kwalo ufuna ukugwajisana ngoba uzabona abanye besithi unabantwana tinodira jeta kuthi asithele inhlabathi ishala singadleki. But at the end of the day sithwalisa abantu nzima.
Ye baba Ncube uyamuzwa uyakhuluma lapho golide. So-ke kwini ongenza ukuthi wena unje ubuyele eZimbabwe? Sembuyela mina ngaphe goli sokushubile.
Iphi ngiseyinhlelweni zokubuyela ekhaya. Njengoba ngiseyinhlelweni nje ngiqina kakhulu ekhankasweni lezenki on the ground. Nayo izolo laphana ikhona enye into engingasakuphendulanga yona. Nesikhathi uthi kimi kulabantu abapromisa abantu ama-project akhona ngale noma bengabuya sokula ama-project in place for those that are willing to go back home. Of which lapana into yabo leyade beyikhuluma leyana bathi ebantwini sila ma-project ozani uma abantu sebefikile sebe-check-a ukuthi wena isibongo sakho ngisakubani i-project awuyitholi wena isibongo sakho ngisakubani i-project uyayithola. So into ezifana nezo-tribalism tribalism thina siyi-Zimbabwe African National Congress asihambisani nakho konke khona lokho.
Well akuvela kulunganga ukuthi sikhethane ngemihlobo kumbe ngezibongo kuyinto embi kakhulu yona leyani. Kufuze abantu befike esigabeni esokwazi lokuvuma ukuthi hhayi noma lo engwako amandise lo engwako mkandla singabantu banye kuphuma igazi elifananayo sidalwe ngunkulunkulu oyi-one. Ngibona kata singaphila njalo izinto zingaqala ukusihambela kuhle ngoba at the end of the day Mthembu okuyinto loko okokuthi wena lishoram lindebele okuthi wena mbe wena ukuzani uphefumbe ku-Triple C kumbe uzenki akuncedi into lokwa. Into emqoka kakhulu ikuthi kona ungumntwana weZimbabwe yindlela okumele ngabe siphathana ngayo nale.
Umnumzana Joseph Chuma ngowezanu PF ubexoxa endawonye lo mnumzana Timothy Ncube webandla leZimbabwe African National Congress. Likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo. ngontunga milinko mo nkololo gwana wa matukanduna.